njani basazi labalaleli ngihle ngihlale edabeni hhayi funa wami umbono ngelizwe lasezimbabwe ukubana asihlanganeni sibe bantu banye 5 years kubusa umuntu wasemathezeleland 5 years kubusa umuntu wasemashonaland ngibona kungumbono ongcono ukuthi singabusa ngokulingana sinike sicabanga
Studio 7 sakubona enkundleni enkulu sasakazi yothakahle kunye nabalaleli eyi ha siyabezwa mpela abaphawula abantu baphawula silimatiza umthetho bafuna ukuthi kuyiwile embusweni kodwa mina ngibona ngathi into ezokulimaza kakhulu ile into yokungadlumulana le into yokudividana kahle kahle singama-voting party manje ungabheka i-triple sengathi ihamba phambili but manje thina ithe sizoyiliva ngamavoti amanye ama-augosting part ukube kuthiwa kwenzeka kube bayaxhasa i-TPC bagcwalisa i-TPC ngamavoti amakhansila noma yini noba ingafaka emthwakazi nakhona kuyabe kulungile but le ndaba yokubandlululana kahle kahle angazi ukuthi lento yenza kanjani ukuthi kube kuyakuba khona i-augosting part ethatha umbuso ibe kwazi ukuhlanganisa abantu cause manje lento esifuna ukuyidala thina esingakathatha umbuso yile nto yokudivida into eyizwayizana and iyinto eyenzi kakhulu nale nto yokudivida into yokubandlululana iyinto eyenzi kakhulu cause yiyo into eyalimazilizwe kakhulu cause ku-MDCT laphaya oku-TPC oku-MRP laphayana kunabantu abanomqondo omhle laphana ukuthi izimbabwe ngangaphambili kunabantu abanomqondo omhle kakhulu so leyo mqondo siyayifuna ukuthi kube iyabuthanisa ihlanganise ibe into eyi-1
2-7 ninjani nenjana indaba yabantu laba abathi bajontshela inkomo bakhala kujontshela inkomo namadonki bazahlala bekhala njalo nje besiyabikela amapholisa bethi bajontshela ngenxa yokuthi ona bamasela vele ajontsha lamapholisa so kona into engazinceda ngabo ukuthi belokuyizinja lezi ezivele ziwajontshela beloyele ngoba vele kuyahlala vele kunjalo bekhala sonke isikhathi bekhala ukuthi bajontshela ma bengakuloyanga ngabantu khonoko ababulali kuyancinda beloye bona abanamandla okubulaya ukuthi abantu bathwala imisila yempisa basoze bebabambe lamakhala empisa basoke bebabambe babengesikhathi bona bekhangele tathe silindile silale sisizezwa kona kufika le nto zakho kuyabalalisa abalala
emsakazweni ngumpofu okhulumayo kuyala enkanje ngithi ake ngiphendule ubaba umantshezi osishiyele umngweni ngalo mbono awutshoyo ukuthi abantu bezimbabwe balunge kakhulu uqinisile ngampela ngampela uyazizitshela ngabe kuthiwa abantu bonke babona njengami ngabe bezwa wena balalele ukuthi ngabe kwenziwa njani ngenxa yokuthi always zonke izinto ezimbi uyazibona kuhle futhi uzibona njengoba zinjalo abantu basezimbabwe sebaphenduka baba ngamagwala okucina kufana lengane ma ulazo ekhaya ungahlali uzidala uzifaka induku uzifaka induku lanxa uphakamisa isandla ziyafika lanxa ukhwehlela ziyavuma zithi yebo baba ukhwehlela ungazange wabiza muntu yikho okwenzeka ezimbabwe bese ngiza kubaba uthubi hambe yena ma esithi imali yasezimbabwe la amaphepha la akhona la esithi yimali ethi abantu benza iphutha ngokuthi balele mali yena njengoba enjalo engithume ngibale njalo uyayithanda yini yona imali yasezimbabwe ngeqiniso ngeqiniso ngiyakwazi ukuthi kayithanda ngenxa yokuthi nje ubaba waba ngumuntu wani othanda nje ukuthi abe ngumuntu ovumela yonke into ukuthi akhulume angaphophozi into angakhuluma umbono wakho osuka ngaphakathi kwempenzi yakhe ukhuluma umbono wokuthi usapota izandla ayikho into le ayikhulumayo kwakuthuma
Studio 7 ninjani hayi siyaphila nabafowethu njengona ma-elithini seqonise esondele bafowethu ngiwami umbono bengingafisa ukubana ngabe senza siyahlangana singaba-opposition sizame ukubana sikhiphe le iphathi eyole ebe in power for all these years almost 43 years kungela nto abayenzileyo ukuthi zame ukuthi sichasele umfana ongathathi kulabalandeli abaningi ukuthi sikwazi ukuthi kuphumele injani izani i-TF le ngoba yikho into esenzele yona njalo ayikho into ezobeyisenzeleyo yehlulekile so okungakuhle ukuthi ama-opposition ahlangane sihlangane sivoteni athene silubaba lo and then ke simbone sifakele umfana lothi omncane mhlawumbe ukhona intshintsho ongaluyenza ngoba kulaba angibona ukuthi khona bangakwenza behlulekile iminyaka all these 43 years le-green power ayikho into abayenzileyo so ukuthi nje ngabe kuyenzeka kusika ngami ukuthi ngabe siyahlangana and then okuningi sesizokubona sokulandela ngiyabonga ngundlovu la usemaselifane ngiyabonga kakhulu
Yeye salbonani bathu ke ku studio 7 salbonani ngiphinde ngibuye futhi ntemba voice delete layizwa kumunyaka ngake ngakhuluma ngohlelo esilalo olokuvula indlela siza khamuzi oru abantu bethu from Simela Mela up to Mukhampo Secondary School esabona kulobungozi ngokuthi abantwana bahamba kwelinye ihlathi elasabisa kakhulu leliyane elikuthi ngezinhlathi yonke into ukuthi besisenkingeni ngithinditshengise nje namhlanje luqalile uhlelo lothi sasiza kamuzi sakuleka ama-100 rand sepepeni yikho libona khonapho nje kuyasetshenzwa siyacinta mpela kuyavulwa indlela njengoba lizibona izakhamuzi namhlanje I think we had 50 yezakhamizi ezibe khona for ulendlela siyabonga siyabonga bazali sithi ngani lani lingasifakela umbiko lapho ku-studio 7 ukuthi abazali bazizwe beqakathekile ngento abayenzayo siyabonga siyabonga bazali ngibonge kakhulu okukhulumayo ngu-K Moyo oyisizalwane sasesimelamela khonapho laye njalo elabantwana abafunda kuleyo secondary abahamba kuleli ganga